Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngokuthi isikhathi kakhulu ukuthi leyo criminal defamation isise ingwazi zomthetho kuleli lizwe. Njalo sibona kuyinto enhle ukuthi i-constitutional court ithike yakubona kufanele ukuthi bekubeke isobala liceke ukuthi leyo criminal defamation akayifunakali elizwe.
Idale le-constitutional court linquma ukuthi isahloko 31 somthetho we-criminal law codification and reform act asikho emthethweni ngoba sisephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu lokukhuluma abantu bekhululekile.
Thina njengama-Muslim sikholwa ukuthi kulo nkulunkulu oyedwa umdali umveli ngqayi oba nguye ongabelethiyo ongabelethwanga ongela baba ongela mama. Ibala leli elokuthi Muslim silithathela kurutu ukuthi Islam. Ibala lokuthi Islam litsho lona ukuthi ukuthula.
Esigabeni sesibili senhlelo zethu esiphathelane lokholo lwesi-Islam, abokholo lolo edolobheni lakobulayo bathi akulalutho olubi kumbe olwesabisayo ngokholo lolo olungavamanga ebantwini abensundu kweleZimbabwe. Ukufuthelana phakathi kweziphathamandla zogatsha lokulondolozwa kwendle abe-National Parks kanye labathengisa inhlanzi eBinga kuqhubekela phambili lanxa lolu daba lethulwe edale lephalamende ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lamuhla linqume ukuthi isahluko 31 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act asikho emthethweni ngoba sisephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu lokukhuluma abantu bekhululekile. Ukusinqumo lesi, umahluli waleli dale uJustice Luke Malaba uthe isahluko lesi kasimelanga sibe lendawo kumthetho yelizwe elikhululekileyo njengeleZimbabwe. Lesi sahluko siphatha udaba lokuloba amanga ngenjongo yokungcolisa i-criminal defamation. Baningi abantu asebeke babotshwa ngaphansi kwalomthetho besetheswa icala lokuloba okungasikho qiniso abagoqela obeyintatheli zindaba iphephandaba leZimbabwe Independence. Umnumzana Constantine Chimakure lo Vincent Kahia abayibo abakhwezela oludaba emthethwandaba. Amagqwetha kanye lentatheli zindaba bamukele ngenjabulo isinqumo lesi besithi uhulumende sokumele esule imithetho encindezelayo efana le-IPA le-POSA ngoba layo isephula isisekelo sombuso. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube.
Isihlakalo lesi yisihlakalo esihle kakhulu ngoba kade saqala ukukhuluma ukuthi i-criminal defamation ayilandawo ezweni elibuswa ngabantu okuqoto. Njalo ngokubona kwami besuke isikhathi eside kakhulu ukuthi leyo criminal defamation isuse ungwazi zomthetho kuleli lizwe. Njalo sikubona kuyinto enhle ukuthi i-constitutional court ithike yakubona kufanele ukuthi bekubeke isobala mceke ukuthi leyo criminal defamation akayifunakali elizweni.
Ise singajabula yini njengentatheli zindaba sithi akusela zikhubeko esibhekane lazo ekusebenzeni kwethu?
Ngithemba ukuthi abantu bephangise ukuthokoza kungaba yinto embi kakhulu ngoba uma ukhangelisa kuhle imithetho le emibi ebile kuyisetshenziswa isikhathi sonke ukuthi ukubopha lokuhlukuluza intatheli zindaba ilokho ikhona. Sikhuluma ngemithetho enjengabo-IPA, imithetho enjengabo-POSA, le esikhuluma ngayo o-Criminal Defamation Act, o-Official Secrets Act, lokho bekhona. Into engafuna ukuthi yenzakale ukuzeka ukuthi intatheli zindaba zisebenze kakuhle ezweni ukuthi i-constitution le entsha le kumele ikhangelisise kakuhle kubonakale ukuthi akunamthetho yini engavumelani laleyo constitution. Nxa imithetho enjengabo-IPA engavudayo kuze ukuthi isuse leyo mthetho kumbe iguqule uwenzele ukuthi iba kanye-kanye ima kanye-kanye le-constitution. Njalo nxa lokhu kungakwenzakali ngithemba kuyichitha isikhathi kakhulu ukuthi intatheli zindaba zingathokoza masiyane kangaka lokhu kungakwenzakali.
Umnumzana Lofty Dube isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe. Ukunjalo nje, umsolwa ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala umfanyana owayesenza u-grade 1 eBambatsi primary school ePlumtree ngombimbitho uQuiet Ndebele umiswe phambi komthethwandaba wePlumtree lamuhla. UNdebele wetheswa icala lokubulala uThumelo Ndlovu yena owayeleminyaka eyisithupha. uvele ngamafitshane edale waphinda wabuyiselwa esitokisini.